VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla zilitshumi lambili kumabasa 2020 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezijiyeneyo.
Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamatshumi amabili, ugeze ngesepa. Uma usenelisi, geza usebenzise isanitizer.
Abantu bananza ikhefu lepasika bezivalele ezindlini.
Nxa sesikhangelane le-COVID-19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke, sesibona ukuthi ya.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende uthi sokulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe, kulandela ukutholakala komunye olegciwane leli kobulawayo izolo. Abantu abathathu sebabulawa ngomkhuhlane lo. Umbiko wethulwe luhlangothi olubona ngezempilakahle luthi impilo Central Hospital izaqala kusasa ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane we-coronavirus. Kule mitshina esanda kufakwa esibhedlela lesi yokuhlola abantu ngesikhathi kulabantu ababili edolobheni leli asebetholakele belomkhuhlane lo. Odokotela bathi lokhu yikho okufunakalayo nxa eleZimbabwe lifisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, wabulala abanye njalo abaningi. Inhlanganiso ye-Global Fund isanda kunika eleZimbabwe izigidi ezinhlanu zamadola, $5 million, yohlelo lolu. EleZimbabwe okwamanje lilohlelo lokuvalela abantu ezindlini okumele lugqitshwe ngeviki ezayo, kodwa kukhanya engazani kuzangezelelwa insuku zokuthi uzulu ahlale ezindlini loba nje abantu abaningi bekhala ngokuswela ukudla lokunye. UDokotela Rudokumbo uthi kuqakathekile ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 ngendlela zonke.
Lo mkhuhlane ngumkhuhlane odurayo, ngumkhuhlane ofuna imitshina yohlobo phezulu. Thina njengosapho lweZimbabwe silokho sisasadalala sisadinga leyo mtshina. Siyalicela ke bakwethu ukuthi lizivimbele lingabanjwa ngulo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamatshumi amabili, ugeze ngesepa. Uma usenelisa, geza usebenzise isanitizer. Kuye kuthi kulaba abayinelisayo ukugqoka ama face mask, hayi liwagqoke kodwa uwazi uyigqoka uphinde uyitshintshe. Kulaba abafuna ukugqoka ama gloves kusukusele ekuseni kuze kuyefika ntambama, hayi ngiyakucela zulu, kuqakathekile ukuthi ungathinta ulutho utshintshe ama gloves.
Abasekela ibandla elibusayo baluncoma kakhulu uhlelo lolu. Umnumzana Believe Gawule ngomunye wabo.
Abantu sebekuzwisisa ukuthi umkhuhlane lo umele uqedwe ngendlela yokuthi abantu bachume besendaweni zabo. Njengalokhu njalo abantu benanzelela velo hlupho olukhulu kakhulu olokudla lako konke ukuswelakala kwento zonke ezidingakala empilweni zabo zasuku zonke.
Kodwa ukansela wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abantu bathwele nzima.
Noma nje silamukele uhlelo lokuncindezela ukumemetheka kwalowo mkhuhlane, kodwa inkinga esilayo abantu beZimbabwe baza kufanele silwane lesi esiyindlala becatshele lesi silwane esibhonga egangeni okuthiwa yi-corona. Xa kuliqiniso sele ukuthi ingaba izaba khona limtshina, singakwamukela kakhulu sibili, kungasiza abantu.
Usenjalo umphathintambo wogatsha lwezisebenzi uSicamfundo Paul Mavima uthi sebelungisa umthetho wokuvimba amakampani afuna ukuxotsha izisebenzi ngenxa yohlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavima uthi manengi amakampani afuna ukwenza lokhu. ingcwethi ebona ngokudlelana kwezisebenzi labaqatshi umnumzana Davis Ndumiso Sibanda uthi kumele izisebenzi zikhulumisane labaqatshi ngomsebenzi wazo.
Umkhuhlane wecorona yinto entsha esingakaze siyibone, njalo imithetho yethu eyezisebenzi kayilungiselelwanga ukukhangelana le mkhuhlane enje esithi thina imkhuhlane egoqela umhlaba wonke. Ukulungiswa kwemithetho yethu wawukhangelele nje imkhuhlane ejayelekileyo, umuntu ongathatha khona isikhathi sokuya kwelatshwa, lokhu okuthiwa ngesilungu i-sick leave, aphenduke. Kodwa lokhu okuvalisa amakhampani kazange sihlangane laso. So into ephazamisa izisebenzi kakhulu yikuthi azikwazi ukuthi ziyabuyelani nemsebenzini, kazikwazi ukuthi imisebenzi yazo iyabe ilokhu isekhona. Njalo lesi sifo esikhuluma ngaso asikasiboni kangako eZimbabwe, ngakho kuzima ukuthi sithi thina sikhona kakhulukazi kumbe sikhona ngokuncinyane, sizwa nje lapha lalapha kulabantu abafileyo, kulabantu abagulayo, singakatholi kuhulumende ukuthi bangaki abantu abafuna abalomkhuhlane lo. Kuzima ukuthi sithi thina abantu bazabuyela njani emsebenzini.
Uthi abantu ngabalaqiniso lokuthi bazathola iholo labo kumbe haji.
Abantu bahlezi ezindlini abakwazi ukuthi bazahola kumbe kabasoze bahole. Abanye njalo bahle batshela ukuthi hayi, njengoba singasebenzi umse imali kalizukuyihola. So ngabantu abakhangelane lendlala ukuthi babe besenza yenza okunye ukuthi baziphandele. Njalo kokwenza yenza akukho, ngoba kuthiwani abantu bahlala ezindlini.
Usibanda uthi abazisebenzayo bathwele nzima njengoba bephila ngokuthi bathenge bedangisa impahla lokunye okufanayo.
Abaningi kakhulu eZimbabwe bayazisebenza. So abantu abaningi khathesi abazisebenzayo basebenzimeni bokuthi bazaphilisa njani imuli zabo ngalesi sikhathi. Inyanga iphelile, iyaphela, kufuneka ukuthi babhadale lapho abahlala khona. Abanikazi bezindlu bazafuna inhlawulo, ukudla kuyafuneka, abantwana bazavula. Sikhuluma nje izikolo zivaliwe kodwa kuthiwa abantwana babhadala inkalakatha zemali ezingama exam fee. Bayithatha ngapha abantu imali yokubhadala zonke lezi mali.
Izisebenzi emhlabeni wonke jikelele zibhekane lodubo lolu njengoba amakampani evaliwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi abalandela ukholo lwesiKristu kanye labathakazelela ikhefu lePasika belandela amasiko abo bathi kuzima ukulinanza lonyaka ngenxa yokuthi umhlaba wonke jikelele uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus COVID-19 osubulele inkulungwane ezilikhulu zabantu. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu bajayele ukukhonza uNkulunkulu bendawonye, ukuhlangana lezihlobo labangane kudliwe ezifela emlonyeni, njalo kunathwe amanamnede lotshwala nxa kunanzwa ikhefu lePasika. Kulabanye abajayele ukuhlaba imbuzi kumbe inkomo, labagijimisa inkukhu egumeni kuthunqe uthuli ngekhefu lePasika. Konke lokhu akukho lonyaka njengoba uZulu ecatshele umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 ezindlini. Umkhuhlane lo usubulele abantu abathathu eZimbabwe. Loba bekhala abalandeli bokholo lwesiKristu, kulabanye abathi lesi yisikhathi sokukhuluma loNkulunkulu umuntu munye ngamunye. Umfundisi Wendisi Mango okhonza eCenter of Life Church edolobheni leHarare uthi abantu wamanje kumele bakhulumisane loSomandla njengoba umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sesithembe yena njengoba sasivele simele sikwenze. Abantu bebesebethemba izinto eziningi, abantu bebesikhangela imfundo yabo, abantu bakhangela imali yabo. But nxa sesikhangelane le COVID le 19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke, sesibona ukuthi ya.
Umfundisi Simango uthi kuqakathekile ukuthemba kuNkulunkulu.
Isikhathi lesi sisondeze abantu enkosini ukuthi babekwazi ukuthi yena ungubani vele empilweni zabo.
Kodwa umfundisi Bright Shayanowako owe Visionary of Pressline Ministries udane okumangalisayo ngokwenzakala lonyaka ngekhefu lePasika.
Knowing that there is this pandemic of coronavirus which has destroyed the movement of the whole nation at large,
khona ukwazi ukuthi leli gciwane le-coronavirus seliphazamise inhlalakahle yabantu umhlaba wonke. Selibulele inkulungwane nenkulungwane zabantu kwamanye amazwe. Kuhle ukuthi abantu bengaze bathintana, i-social distancing, bazilondoloze ngokuhlala behlanzekile isikhathi sonke, njalo balandele uhlelo lokuhlala emakhaya olwe-lockdown. Sikhuthaza amakhona ukuthi baluqakathekise ngaso sonke isikhathi lolu daba lokungathintani, i-social distancing.
Kuthi njalo umfundisi Wison Dutch owe United Evangelical Church in Zimbabwe ukhuthaza amakholwa ukuba aqine kwezokukhonza uNkulunkulu ngalesi sikhathi.
We have seen the strength of the church. We are seeing
lesi simo sesenze saqina njengamaKristu. Siyazi ukuba umuntu wonke uphakathi kokuthandaza nsuku zonke, njalo leyo mithandazo sizwakele khona ezulwini. Siyazi njalo ukuthi uNkulunkulu lokhu esesihlalweni sakhe sobukhosi lokuthi nguye olokhu esabusa emhlabeni lezulwini. Sizaqhubekela phambili ngemithandazo sisazi mhlophe ukuthi uNkulunkulu wethu nguye obusayo.
That God is still on the throne.
Loba kunjalo kulabanye abasemsebenzini ngesikhathi sekhefu lephasika. Omunye wabo kungumnumzana Leopold Munende, intathela izindaba esebenza izimele, uthi okudanisayo yikuthi bahlukuluzwa ngamapholisa lamasosha.
Even sibuya sibile emsebenzini ekuseni, yakumiswe bekwethusele betshe siyakubizela endlini, kungani ukuyala sibile ukuthi sihlonipha.
Isikhulumeni samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyati uyakuphikisa lokhu esithi kabalazinqumo zokuhlukuluza intathela izindaba. Uthi bazoluhlolisisa udaba lolu. Kusenjalo unkosikazi Sazini Mangena ohlala eDama Falls eHarare uthi ubhoda nsuku zonke edinga ukudla kwemuli yakhe, ngakho kasoze alikholise ikhefu lephasika.
Asizange sibe lesikhathi sokuthi sidinge izinto like ama-basics ukudla, so asilohlupho sibe ne-lockdown le.
Uzulu weZimbabwe uphakathi kokucatshela umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya umemetheka umkhuhlane lo eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus emaphandleni kuzwekazi le-Afrika. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi, 8,300, asebebanjwe ngumkhuhlane lo kuzwekazi le-Afrika. Abanye babo abedlula amakhulu amane sebebulewe yi-COVID-19. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula isigidi lengxenye akulomkhuhlane lo, abedlula inkulungwane ezilikhulu sebabhubha. Umkhokeli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson usephumile esibhedlela lapho ayelaliswe khona ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. I-Reuters News Agency ibika ukuthi uJohnson uzaphumula emzini wakhe eCheckers okwesikhatshana engakabuyeli edolobheni le-London. Okwamanje sokwesikhathi sezamasiko esintu. Lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxe ngokhonoku okwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi kumele abantu ababulawa yi-coronavirus e-COVID-19 batshiswe. Kambe esintwini kuyavuma yini ukuthi umuntu nxa engabhubha atshiswe? Ukuze sihlaziye udaba lolu silomnumzana Edson Moyo ude waphela. Babadewa, siyakwamukela kuhlelo. Kambe kuyavuma yini ukuthi umuntu athiswe nxa esekhotheme?
Kakhulu kuhlelo lwezindaba babugipsi Dube. uhulumende angeke akwazi ukuthi abeke umthetho ukuchisa abantu because esintwini umuntu uyabekwa then umuntu avakatshelwe lapho abekwe khona izukulwana nezukulwana zibe kwazi ukuthi umkhulu simbeke endaweni ethile bamvakatshele because uma esechisiwe then umnotho wakhe uzoyiswa kuphi uyabona because abelungu yibo abachisayo thina ngesintu abantu bamnyama sichisi muntu siyambeka emangcwabeni kahle ngesintu umzimba womuntu uyahlonitshwa
abezempila kahle bathi kumele umuntu achiswe ngoba nxa kungenziwanga khonokho kuyahlupha kakhulu ngoba umkhuhlane uyagcina umemetheka phosela kukhonapho
abezempila kahle bangatsho kanjalo but esintwini umuntu akachiswa umuntu uyabekwa kahle because izifo ziyafana because umuntu uma ebulewe yi-AIDS akachiswa kodwa umuntu uma esebulewa yi-corona kwamanje echiswa kanjani because kudala abantu besifa bebulawa ngemikhuhlane eminingi bengachiswa kungani lo corona manje sebechiswa ivela ngaphi le ndaba yokuthi abantu bachiswe because sithatha izinto ezamanye amazwe sizenze ezethu umuntu ngesintu umuntu akachiswa umuntu uyabekwa angiboni ukuthi ngempela umuntu uma ebekwe kahle umkhuhlane ungamemetheka kanjani
phosela kwelokugcina baba moyo
elokugcina babugipsing into khona abantu bakithi bantu besintu asiveleni kumasiko wethu asibuyeleni kumasiko kwindlela zethu zokuphila singabantu bamnyama siyeke indaba zokuthatha amasiko amanye abantu abazinye izizwe sithatha amasiko amaChina sithatha amasiko amaIndia sithatha amasiko abelungu siyawenza wethu asibuyeleni kundlela zethu zokuphila indlela esaziphiwa nguNkulunkulu zokuphila zobona konke kuzohamba kahle zobona lezifo because okhokho bethu babe nendlela yokuphila babe sithi izifo zikhona bekwazi ukuthi bayehlanganisa lokhu nalokhu umuntu othile umuntu othile bakwazi ukuthi baphile manje sesibheke Western medication esintu asinakile ngisho
siphindeza xoxa ngodaba lolu lo mnumzana promise Nkomazana laye oyingcwethi kwezamasiko esintu
akukho kungenziwa yini ukuthi abantu bazivikele kulo mkhuhlane bagqoke into ezibavikelayo bayobeka abantu babo kahle kunokuthi abantu bashiswe asikwazi lokho esintwini akekho umuntu wake washiswa noma singabuyela emva lapho esibuya khona asizange sezwa kuthiwa umuntu uyashiswa umuntu uyosiwa sokuyikosi umuntu phela lokho
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge bonke abakade bekuhlelo lwethu lwamhlanje asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ake sizwe ke isiyoko ukuthi ulamhla uMike Wobe usiphatheleni kwezabasakhulayo
yebo mthokozo omuhle simbabho muhle yikude banokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo ngontuthu ziyathunqa sixoxa lo nkosikhona david omsakazo we-community podium tv siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus Mnumzana Dibiti ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo unjani?
Ngiyabonga kakhulu ngiyaphila mina njani la?
Hayi siyaphila. Awusitshele okuningi mayelana nalo msakazo we-Community Podium TV.
Umsakazo we-Community Podium TV usungulwe ngoJanuwari lonyaka. Ukhangele kakhulu ukusebenza lezakhamizi. Sesibona ukuthi izakhamizi besisikhathazile ama-platform ukuthi bekhulume ngenhlupho kumbe yenduku abahlangana lazo kuma-communities lapho.
Sikhangela indlela uZulu aziphatha ngayo kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Ubona ngani abantu bayathola na ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane ikakhulukazi eZimbabwe?
Ulwazi lungani soluvalwa kakhulu ngendlala le abantu abahlangana nayo. Abazali babo nje ukuthi hayi thina sime lapha emagrosa kusizwe ukuthiwa impuphu yakuya ukuthi sime duzani lokho hayi kungasihlupha thina sifisa sisho ukuthi sithole impuphu kukathi kulabanye abathi khona hayi umkhuhlane lo ngabantu abalemali sizwa ukuthiwa ofile ubesemelika ofile ubeke waye UK omunye ofile ubengathi ngathi so kuthi ukuthi thina singazake siyendawo siRayel sesinanzelela lathi lenhlanje ukuthi iawareness isafunakala kakhulu ukuthi sigcine ngathi insuku zonke ukuthi abantu bazwisise ukuthi into le asonto yokudlala
kukhanya ngani basakhona abantu abangelalo ulwazi oluthile ukuthi kuhamba njani ngalo mkhuhlane kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene
besile episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe leyo WhatsApp number abantu bangakwazi ukuthola i-information masinya kakhulu nabe le mbuzo khona lapho kuyabe kule menu uzibuzele nje uzitholele khona lapho njalo sasesenza kule toll free number esiyishela abantu ukuthi no inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ngama-audios kuma-WhatsApp lapha besenda lama-chat messages izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe nabanye kwesinye isikhathi iku-encourage-ana ukuthi hayi lokhu so-21 vela sifiki ngcono singene sizenzele izinto zethu ngoba thina siyazisebenza iningi so akusincedi kuhlala endlini so besizama lathi njengehlanganisa ukuthi silokhu ze lonke sisasebenza lonke sisemsebenzini wona lowo ukuthi silokhu zi-awareness nge-coronavirus le
hayi siyabonga debiti ngokungena kuhlelo Zilukandaba silugciba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomdaba lomkhuhlane we-coronavirus. Silusize ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini. Kodwa ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yiyona username yami. Kwanelokwa lamhla sohlangana ngolwesibili olivalisayo igama lami ngumike hove ithokoza muhle zimpopho muhle happy easter bye bye
siyabonga kakhulu ke mike hove sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesikristu
la kuhlelo kuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla igama lami nguNtungameli Nkomo usiphatheleni mfundisi
namhlanje ilizwi lethu kwisonto yovuko ephasika sizalithola incwadi kaLuka isahluko samashumi amabili lane indima yeshumi lesithathu sisiya kuma endimeni yeshumi lesithupha kufundeka kanje bheka-ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku baya emzaneni othiwa i-Emmaus ukude neJerusalema amastadiyo amashumi ayisithupha babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezahlakeleyo kwathi besakhuluma bebuzana uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi zihlobo ezithandekileyo njengoba ngitshilule isonto yephasika othiwa yi-Easter Sunday lapho amakholwa umhlaba wonke bekhumbula ukuvuka kwajesu ngemva kokubethelwa kwakhe esiphambanweni nangaka amadoda amabili ayahamba akhulumisana lokho kwakwenzakele ngaleso sikhathi kwakuyindaba egudwini wonke umuntu wayeseduzane lejerusalema lakhona ijerusalema yayiyindaba esegudwini namba-ke laba babili ababambisana indlela besiya e-Emmaus wokungaba ngamakhilomitha lichomusuka ejerusalema bekhulumisana bebuzana ngazo zonke lezi zinto ezazenzekile sihlangana-ke namhlanje kuleli phasika lapho abantu bonke umhlaba wonke usukela emelika Europe, we Asia, we Africa, we Antarctica, umhlaba wonke jikelele, uyabuzana, uyakhulumisana, uswela impendulo, ngomkhuhlane lo ohlaseleyo igciwane lomkhuhlane othiwa yi-corona kumbe i-COVID-19. Akula bantu ababili abathathu abangakhulumi ngakho, sezihlana la magama amanye esasingasebenzisi kangako lanxa engaseselungu. Kulabo lockdown, kulabo shutdown, kulabo quarantine, kulabo self-isolation. Ngamagama lawo akhombisa ukuthi wonke umuntu ungaphansi kweyezi leli elimnyama le-coronavirus. Ababili abathathu labo abahlangana khona bakhuluma ngalokho. Kudingwa lamakhambi okusilisa abantu abanye bayedlula emhlabeni. Lamadoda-ke labo babekhuluma ngokwakwenzekale eJerusalema. Kodwa okukhulu ukuthi babethi bekhulumisana benjalo, kuthiwa uJesu uqobo lwakhe wasondela wahambisana nabo. Nathi sihlobo zenkosi siphakathi kokukhuluma komkhuhlane lo oyisifo sembubhiso, isifo esingumbhuqazwe. UJesu yasondela la ukhuluma lathi namhlanje usinika ithemba ukuthi kasimboni siyabuzana singaqedi ngoba nalesi sifo sesiqeda abantu kasikhethi kasibandlululi osuka khona le komzarabano siya ePlumtree ungene egwandu elipane uye enkabazwe wonke umuntu ukhuluma ngaso kodwa ke ngilitshela khona ukuthi uJesu labe sikhuluma khona uqobo lwakhe uyasondela ukuthi amehlo ethu kaboni asivuleni amehlo ethu ungehla nayo indaba le usiya phambili ithi yona uJesu wathi sekhulume labo amehlo abo avuleka bamazi ngako uJesu kavule amehlo ethu simazi asinike ithemba singalilahli lelo themba ebunzimeni bekho coronavirus and besifa begula behlezi ezindlini bela kudla bengela msebenzi bekhathele uJesu ukhona ngasitshise sodwa sikhulekele sabathi qoyingcwele hlala nathi lobo bomzima bomkhuhlane lo esiphakathi kwawo sibusise silondoloze kuze kufike isikhathi sokubana unqotshwe lo mkhuhlane ngegama lakho siyakhuleka amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. umhlawuli u-Everton Ncube weGwamba Superbit uhlabela ke lapha nge-COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo indaba. Sokulabantu abalithumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezithiyeneyo. Abantu bananza ikhefu lephasika bezivalele ezindlini. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje, wolivalelisa ngo-Kips Dube ngesithi asihlanganele ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.